So we see card descend up of VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga ukukhetho ngoba isedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Akulabanye abavele bazwandile abantu base bathi kubhongo kokule melangakwenza kani kulalaba bathi mhlawumbe ulesizathu ngenhle umuntu lo usebenza ngendlela yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu osingafakala uyanisibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcinisihlalo bamakomiti ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee, bona bevote okwedlula amanye ama-provinces bevotela i-opposition.
Umeli we-Sunningdale edale lephalamende njalo elilunga le-CCC unkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe ukumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election, kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangenanga kukhetho abayisikhombisa, kodwa yena ubekhethe abayisitshiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Ngizazo omthule Ncube labo Monica labo Chris Ntsangwa labanye abaningi omombeshora. Kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namazetela owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnangagwa kuyisimanga, kodwa-ke kufuze ukuthi sicabangisise kakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini ivumi uma kuthe kwakuyisihlobo sikamaneja. Abaningi kuyabephuse ngaphongufakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele awuthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa uma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo oyazi lo oza-interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterviewa okuthiwa ngesilungu they recuse themselves, and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa umkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe, uyabevika kuwe ekusebenzeni kwakhe, ukhothama kuwe. Kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela. Umntwana lo akhona ukuthi akuphilise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe size yena umkhokheli kahulumende omnangagwa achaze ukuthi kanti kuyini impela omkhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli bangaba ministers.
akula abanye abavele bazondila abantu zibase bathi kubhongo konke mina ngikwenza kanje ulala wathi mhlawumbe ulesizathu ngiphendula umuntu lo osebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu osengafaka la uzayenza isibanga.
Bekufanele ukuthi uMongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa ikhabhinethi leyi kumbe kubangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe.
Abaningi kuleli thuba esesikulo kuleli mbanga esikulo njengabantu bezimbabwe abaphelele abathi ngwakha ilizwe bakhangelela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yi-unity kulokhu kuyi-party ZANU-PF loyalist abalalela umthetho we-ZANU-PF. Ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga izanu kwasebe balahle ngithemba ukuthi uqinisile umesijojana nakulahle lokho okwenzwa kusuka 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi ukhuluma isihloko bani kwadividwa ngokuthi wena ukuyiphi iparty ukusapota bani. Bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelani naye kubhaka even abakwe-CCC obithi labo-Westman Ncube abanika amanye ama-appointments abesebakhokhela njengenkokheli khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu bakhanti umuntu lwesefuna ukuthi kumanyane bese bekukhohlwa ngokubele kube mphikisa bedinga ukuba yi-opposition. Uyakhumula lesani isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty usegijimisa mpelo ukulungisa ilizwe ngabantu abakuthiwa ngama-technocrats ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo uJonathan Moyo omade abe-agriculture banjena kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfi.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babize ama-councillors babatshele ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu lawa abavotele koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponxa thina at this stage sesizathathwa la imbhobho sithwale inhlamvu sethusele ama-councillors okumele asebenzele uBulawayo kuthi ukuthi wonke ama-decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokhu yinto ebuhlungu kakhulu ebantwini sindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections so yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenza. We need to go back to basics. Sihambe ku Congress siyekhetha leadership. Sihambe ku Congress siyekhalfaka iconstitution. Sihambe ku Congress siyekhetha ama provinces. Lokhu akuvunyelwa, lokhu kulihlazo, lokhu kunika ubulawayo izinga elingaphansi kakhulu.
Sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona ukungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umayor lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla ba decidela uzulu kamthwakazi ukuthi kumele kube ngubani u councillor o chair i committee le kumele kube ngubani u councillor oza chair i committee leyana lokhu kusibisela emuva Chris Gande besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoko ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kule committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izano kabayifuni and this is how we thank them. This is how isibongo separate sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees, we will impose umeya lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izano kabayifuni.
Lo ke ngumnumzana Sengezochabango isiphathamandla sebandla le-CCC kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabango isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga loCounselor kaWard 10 eHarare uClaid Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala lelicala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledale lePhalamende esetheswa icala lokutshotshozela uDlakela njalo sokwedlule umnyaka elokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukaMadebunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu. Thina siyabe silokhu esikhangele sibona ukuthi iSADC kanti izafaka i-report. Sabona befaka umnumzana Job Sikhala etilongweni laye. Laye sele close to over a year obakathesi engelacala. So hayi into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day. Hayi abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha. So maneni sibone ukuthi kuyahamba njani amacala lawa abaphonga ubuya lawo every day besithi i-opposition hiyo yenza izinto ezinje. Sesibona lathi ukuthi hayi akuseyikho ngathiwa sokule zinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabanye.
Isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo Ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetha.
Into eyenzakalayo nge-SADC protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process. Sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana babo Morgan Tsvangirai anqobe umgabe ukuthi kwaba le nganto inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani. Sezwa umongameli weSouth Africa uRamaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu congratulator but wayephonga ubuye uzobona ngoba yena wayesithi he cannot take the stance ukuthi angisoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue. So uma kufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadike zasinceda ngani. They have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo. Singabona ukuthi iZambia, iMozambique, iTanzania lamanye amazwe eAfrika laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle. Ubaba uNkomo enguye owezaphu nobaba uChitepo lomgabe later abezano lo ndaba ningisithole kwakuncedisana ngama countries wona lo. So bangathiwa ngomakhelwane ukuthi ma kule msindo babuya labo bathi hayi ekhulumelana nini sibona ukuthi kuhambe njani lingachayani. So yinto esiyithembile yona le ngoba siyakwazi ukuthi abantu kaTesla akula msebenzi akula magetsi akula into ehambayo ekhaya akula mali. There's nothing that is moving and ukulibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it. Kathesi sesibona uMnangagwa appointing his sons, his wives and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe which is a democracy.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla leCCC ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula izombusazwe womnumzana Ibo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bate Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngilele Studio 7, ngilele abasakazi kunye nabalaleli, ngithi mina singangike ngawasho laphana nje ngogawule ngogawule. Namhlanje nje siyakubona nangokuthi uMnangagwa nje usebenzela sakho isikhwama nabakho abantwana, usebenzela sakho isiphala nabakho abantwana, hayi izizalwane zeZimbabwe. Ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje njengabe lokhu esichumayeza ngento ezisegcekeni, sizibona nje ukuthi hayi njengoba ngani siyiziphofu. Kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi okwezanupf nje ngokwezanupf ohlala kwezanupf kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe. Ngabonga
umgumgumgum kwathi hlelele. Hayi zimbi indaba madoda, zimbi indaba madoda kwelikamthaniya, zimbi manje ningakhangela ngithole ukuthi hayi lizwe selitshintshile. Ilizwe litshintsha kanjani? Nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini? Ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liyiZimbabwe, wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba yiRhodes. Now ngundoda lo okuthi angumnengwagwa. Umnengwagwa la eseqalise enye into. Kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze i-Minister of Tourism, kuthi omunye ebe ku-Minister of Finance. Kanti imali sisiya ngaphi? Iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu? Then unazingeni laba abantu bakuwo kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ngolokuze u George Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngu president kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwabangconywana manje okwethu kwabantu abamnyama laphi lize liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele isikhomeni somuntu now awubona kathi omufaka ku finance omufanele ku tourism konke lapha yonke economy isifanele igwenqile ngapi komnangakwa oh asazi ukuthi lo baba lo nama advisors akanala checkileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga isikhwameni sakumnangakwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani ku studio 7 ngiyajabula li audio mayingafunda yes abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi izan PF yaroba yangena ukurisa size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangenwa mahara manje izan PF bathule kuphela bafakana nabantu ababo sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni laphana singakhala kakhulu bese ngesikhathi siyazihlukumeza asikhulekele nithi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa lapha
sabini la studio 7 siyabonga nangombono omncane nje ngibona nginaso inkinga ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani into eqakathekile ukuthi ngababona ukuthi balisana lokuthi i-government ezayo ingafaki makhala lapho kwabulawayo i-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisanana nomeya wabo ingangeni i-government izofaka abantu bezayo ngenkani kwabulawayo bekwazi ukuthi abantu bakulapho bafuna abantu bezayo abavotelanga futhi sonto kubulawayo bafunda ukuthi babambisane bekhulume into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile ukuthuthukisa ubulawayo kulungiswa umgwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho ubulawayo sikubambe qine asingavumeli abantu bezani bezovoxa kubulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bungabazani ukumvotela nomnika amandla wemsekele kuphela
siyabo-7 abonjani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke ngiqede ukuliqamba amabizo lokho sisizwa njalo ngaba ama minister ayi-CCC lokho ebotshwa believe gawule ke believe gawule uma ekhuluma vele ukuthi alubathi angingakhithiza inyongo ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le qembu lakhe lezami hayi mina ngathi ugawule kanjani angazi kumbeni wayikhona into abayesaba onye bakhuluma iqiniso futhi abethi nabazo kodwa baselujikela umbuso angazi kawule shemokela izinuka amakhapa amakhwapha abazali selihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hhayi mani indlela eziphatha ngakhona hhayi hhayi shuwa ayasazi imali naleli iyidingayo hhayi shuwa isono lesi elisenzayo bazali isono sibili kawule hhayi hhayi seku-over ku-over bafowethu mane lithini ngomanje upresident yena usefake abatwa bakhe ifemily yakhe lithini ngakho ngoku-right nakhona
studio 7 linjani labo thina siyaphila abasakazi siyaphila abasakazi besicela yazi ngabe iyavumakile esimbele le namba zala abantu ogawule laba dalolo umdundu talo ozongikhanisila lo ohlisa bukhanisile wesilobuyalwane besicela inamba zabo lapha egroupini lapho sike besinikeze zona inamba zona sike sisakaze nabo sazodwa inbox ngapho and futhi angeke sikhulume ukuthi inamba zisithiwe yini angeke sikhulume inamba zisithiwe yini lapha kuzila just nje lathi lasifakela kuzinamba bona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indawo le sike sibangene yathi ngapha ngoba eyi hayi kunzima la ogawule kutheni nizozelamsebenzi ngapha kubutitshulo otsho kiwa wagcwele egoli khona yabona so into ezinjalo nje ziyasikhahlameza emoyeni ogawule lo nguye ofuna ukutshelwa mpela mtshitshela kanye embonjeni kanye aba lo muntu ogawule engichazi khomuntu ezithengile eziyale ngeke wena PF yakhe wathi zen PF udla khona singasidli khona so uma ezidla khona yena akazama ukuthi esihlonipe phela khuluma okaucayo ngathi nambe zihlokan siyebotshiwe e-tribus kandawo washo e-tribus ibotho awasen PF wabotshwa zen PF wabotshwalidlakele ukhulu kakhulu zangebotshwa abe-tribus iseyebotshwa thawulebaludlakele uvele kuphi kendawo hayi hayi anto azayo esihlonipha akushamisa ungaphile ngaphakame eke zama ukuzikhulumela yini siyi-tribus hayi siphele nzima wafoyo okhuluma ngokugatsheni lapha emzansi ethembisa la ekhanza lenkaya
studio 7 salubona ndinjani ngapho anothina siyaphila ngapha ngosunam lona sibonge ithuba udaba lwami lokulendoda yakobulawayo engumsekeli kasodolobha imeya waye ngumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kole corruption uzohlasela nama councilor ayenza i-corruption awuve lendoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula ye abaseduze layo ake ndiyithulise bo futhi uzohlaselwa i-corruption hayi amakhansela uzohlaselwa i-corruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansela kobulawayo beyenza i-corruption ukuze kube questionable ukuthi i-alternative government enjani le-corruption encintisana lezayo kuhlaselwa i-corruption kulomzali. Ngiyabonga ithu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamtshina zohlobo lwama-helicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ijele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucatshangelwa ukuthi engaba entshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba kanje ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye bengisikhuluma ngaye nje khona kwasithi aleli lilwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwayo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khona kanye ngoba ngithi kwakuyimdula embili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khona langazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena waneleza ukuphuma angithi nxa esephumele laphana kule ncingo ngaphandle ngale i-barbed wire ezingama-double-double waphuma futhi wafuca khona ngale waphuma wahamba ufanele ukuthi bangambamba lapha bamtraine bamse-army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngike ngatsho lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kathi wazalwa laba bantu bangabantu abakwazi ukudinga njalo bekungathi ayiviki kayisoze iyanele bengambamba njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba i-radius ethize kumba ama-5 kilometers around ijele kusiyale befake amakhamera ezihlahleni ukuthi lapho kungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikhamera lapho kungakhanya ungathi kunjanjalo wabonakala kuyo ikhamera yakhona imthatha khona le ezihlahleni elilula kodwa ke bagijima baya khona le bathi befika khona le kusho ukuthi yena besethibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathintambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngowa past 7.